njenge bandla sibona ngani yinto ebuhlungu kumuntu wonke ozalayo kakhulu ongumama ngoba umuntu aphegula osekuphinde ibotshwa 2 weeks esejele kanti yena ebevele elebhayili kungani bangamhlolanga evele endlini yakhe njengoba ekubhayili lokhu sikuqala ukubona ngamacala enziwa kulezi insuku yilaba abazithi ngababusi akusiphambanisi ngitsho noma ukuthi sithi ama major street lawo sejoyine ama captured judges high court leze supreme court leze constitutional court yikho ke siyakwazi mhlophe ukuthi ngesikhathi zika Smith abantu abebethiwa bangama dissident ngesikhathi se genocide babephongu bulawa mahlayana nje bahanjiswe ema court bahle baqunywe silaye usitshela odumileyo waphongu bulawa nje within 2 weeks wasequnjwa bacatsha ngama court
Igqwetha lakhe lithi inkantolo ibimele imvumele azidingele yena odokotela abazamhlola hathi ukuhlolwa ngodokotela bakahulumende lithi ngalokho
I-constitution yeZimbabwe ifaka mhlophe ukuthi umuntu lwelungelo lokudinga udokotela wakhe ulelungelo lokudinga ugqwetha wakhe amalungelo lawo ayinqaba yiko ke akusoze kwenze ukuthi umuntu ogulayo edingwe lo udokotela ongasuye ovela enhliziyweni yakhe khonoko kuyamenza ukuthi egule ngamandla ngiyavumelana kakhulu loloyaka Joana Mamambimdali umdali hama ukuthi kusolile isigwebo lesi ngesokuqhawulisa njalo asila sizi kulo muntu ogulayo yikho ke kumhlophe ngikhathesi ukuthi amakhothi ethu ngabantu abafuna ukukhawulisa abantu abangavumelani leZANU PF